Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla seku 23 kuNhlangula 2024. Ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Elinye lamacele e-CCC kobulawayo lithi selitshiyele amahofisi awo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora esebenzisa umthethwandaba.
Sesisukile kuleyalinda nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red. Ikhala ye-MDC wasebeka lomfanekiso wakhe njengo-president we-MDC.
Iningi lithi limelele ukubona ukuthi kuzowela ngaphi indukulo xakuxaku kudaba lapho iZac ethi ithungatha umkhondo kamnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe ukuze ibaphenye ngodaba lwenkohlakalo.
Sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bonovita la yothatha imota simangala ukuthi yimali bani ephenge ukuhlazwa kanje abantu abale mali baningi bakuqali ngabo.
Sizakuzwa impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selitshile amahofisi alo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora osebenzise umthethwandaba. Asizweni umnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC ebelisebenzisa amahofisi la, esichasisela okwenzakeleyo.
Yekuliqiniso dadewethu abakamonzura sebeyithethe. Ngoba into eyenzakalayo ukuthi ingelafonic ikhampani esayifoma si-MDC kwasukubekwa ama-directors amanye asala ekuMonzora. So kutsho ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi be-building i-MDC OCC zayizirentile. So uMonzora uthe kithi sesibe sikwerede yikho-ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho, yikho-ke abakaMonzora kumbuna umzana uMonzora uhambe wabuya lo messenger of court. Sesisukile kuleyana indawo nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC wasebeka lomfanekiso wakhe njengo-president we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC thina siyi-CC. So sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building ngisho even labezano PF ebalayo kobulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. Kutsho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabe ungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi, yikho hhayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo owokuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hhayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabangu kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube, yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakho Ncube ade khona thina kasihambanga. Kasikwazi okukaNcube njewana ngangathi ukuthi hhayi mina uNcube lokuthi ngu-president kangikwazi, le qembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi ngu-president we-CC. Lokhu esagcina nasiku-MDC Alliance le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabangu engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokhu esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhadesi hhayi kakakutsho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo, iningi lithi limelele ukuthi libone ukuze ukuba kuyawela ngaphindu kulo xakuxaku kudaba lapho inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC isithi ithungatha umkhondo wabomnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Sizabona ukuthi kuzayenzakala yini ngoba nanku iZimbabwe Electoral Commission ikhane iyabuya ikhane forward ukuthi yona izimisele ukuthi kababanje laba bantu babuze.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi, kungabe nje sokuyimpi yomdeni.
Mhlawumbe kwakukhona abantu beZimbabwe Anti-Corruption Commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo. Besizinge sibona ukuthi kukhona okunikwa kuwana sibona emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bona uVictor la wethatha imota, simangala ukuthi yimali bani ethenga ukuhlazwa kanje. Abantu abanemali baningi bakuqale ngabo oshinga imtasa labana bale abalamabhilding amakhulu anjengabo Joyner City obabosteve mashiwa baningi abantu abanemali eZimbabwe, kodwa kuthi sibabone beyilahla behaza kuvele kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayiso mali umuntu ayisebenzeleni ezithile ukuzazi njengabantu makhaza. Sifisa ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyeni kuphela.
Kambe singabona uhulumende senelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyukuthi mhlawumbe abasafuni ukuphinde.
Kalifuni futhi njalo ukuthi sitephilethi ukuthi engeyevele ukuthi ukubalela kwabo khonoko ukuhamba kwabo khonoko wevele beplanile kunabanye ababathiphileyo ukuthi kuhambanini. Kodwa nxa uhulumende ezimisele ukuthi ulwa lobunzimbani, kukhona okwenziwayo emthethweni kudingakala kumele Interpol ingene, amapholisa ayomhlaba ukuthi ayi-Interpol abantu labana babanje lapha abakhona ba-extradite balephelizweni. Kusuke sakubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi. So yikho ngisithi yena umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into leyi ube ngekho phakathi kwayo, ngoba batshontshela zabantu bathengisa imali yembuzi ekade kumele ziphiwe abantu, bathatha imali yakhona bazivela. Abantu bayahlupheka kathesi abazijelanga lezo mbuzi.
Kodwa njengoba iZAC isithi sabaphenya, kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa.
Kusukwenzakala ukuthi babe msulwa kushiwa ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani. Okunye futhi esijele ukukwenza thina njengamaZimbabwe yikuthi kasiphatheki. Abanye zatshela ukuthi abantu bakhona bafeze emakhaya abalobufakazi obufunwa yiZAC. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu abaomele baphiwe imbuzi bangaziphiwa, bakhona kumele bazibuke bazofakazi. So nxa kungasabanga labantu ababuya bazofakaza, yikho sitshela kwenze amacala akhona kuthele phelelwa ngamandla iZAC ingasaqhubekeli phambili.
Lo umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli William Ruto weKenya uthi uzimisele ukuxoxisana lenkulungwane zabasakhulayo abakade betshengisela kuyona le iviki besola ukukhutshulwa kwemithelo yeTax. Lokhu kuvezwe yisiphathamandla sehofisi kamongameli Ruto ngesikhathi inhlelo zakhe eziphathelane lomnotho welizwe zisolwa ngabaningi, ukutsho abendaba abe-AFP. Imsakazo lamaphephandaba eBhilithani athi isiphathamandla sebandla lama-conservatives kulelo lizwe umnumzana Nick Mason usetshiye umsebenzi wokwesikhatshana kulandela imbiko ethi amalunga aleli bandla elibusayo asebenzisa abakutholayo kuhulumende ukuthi babheje ngenjongo yokuthola inzuzo ngelanga lokuqhuba ukhetho olukamhlaka 4 ngenyanga ezayo, lona lingakamenyezelwa ngokusemthethweni. Umnumzana Mason ngowesine ukuphenywa kulolu daba yi-UK's Gambling Commission, kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikatabo kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo kancube. Namhlanje sixoxa lodokotela Dalton Dube osebenzela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njalo ezinikele ekuthuthukiseni impila kahle ikakhulu eyabesifazane e-Afrika.
Ngithabile kakhulu, ngijabulile ukuthi ngibuye lapha e-USA, ngisuke e-Afrika ngizobona ukuthi impilo ye-America yona injani. Okungithabise kakhulu yizinto eziningi, ngiyaswela ukuthi ngiqalisele ngayo. Sikusukisela ngilungiselela ukubuya lapha i-embassy sithethe yasi-orienta, yasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi si-expecteni nxa sesibuya lapha. Sesendleleni ngefamachina, ama-airlines asiphathe kuhle kakhulu. Bayenza ukuthi sibe comfortable, sikholise uhambo lwethu loba lukade lulude luthethe amalanga amaningi. Sathi sisehla eFrance lase-Atlanta silungiselele ukubuya ngapha ePhiladelphia ngikhonektha mbuye eDelaware. Lakho ngiphethwe kuhle kakhulu, sadla ukudla okumnandi, sahlangana labantu abakind abakhulumisayo abakwanisa ukuthi besiphathise kakhulu. I'm very excited for the upcoming weeks. Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, lento esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu, sendlalani labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yonale ye-Delaware. Then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media, yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokitshini lelo Bhengulawe West, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembuli yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala, othanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngile confidence, le hope yokuthi ngizakwenza kwelinye ilanga umsebenzi ozancedisa abantu, uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengikukhangelele kakhulu, benguza enhliziyweni yami ukuthi hhayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele phathelana mayelana ngezifo ababelazo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lodokotela Dalton Dube osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gifts Dube we Studio 7.
Sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla kuxoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhavenyana Ngwenya khona ngale koBulawayo. Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo wa.
Hayi, ngiyabonga Thusi.
Ye, nxa kunje siyabona ukuthi kuleso somiso esimangalisayo, pho kuphathwa njani lokho nxa sesikhuluma ngezokucela izulu lonyaka?
Laba bavele behambela izulu okuthiwa ngamadinga ngendawo ngendawo, ngenduna ngenduna, kufanele ukuthi baqalise ukuthi balungiselele ukuya khonale lapho kucelwa khona amazulu. Baziwa bona labo bazazi ukuthi abahambeli bendawo ezinjalo yibaphi. Umlandu wabo lowo lezinduna.
Singathi kujalo kuqala nini khona kubaba Ngwenya? Kuqala nini njalo kuqalwa ngubani? Kuzohamba njani?
Isikhathi sakho ukukhala ngazo ngisene sesizayo bese usifika ngikumkhalisi wakho njengoba ngisitho ukuthi bayaziwa ukuthi abadinga abayibo abavele becela amazolo ngenduna ngenduna ilabantu bayo abahambela lezo zinto ngokucela amazolo.
Loba kunjalo sizakuthi-ke kulabanye abantu asabagangela enjelele benze okunye okuyizinto khanya kusaqedakali, so kuyasebenza yini?
Ukuganga kuvele kuhlezi kukhona kodwa bona ababagangileyo ukhona umvuzo abazawuthola ngamunye ngamunye wabo abahamba besona izinto zikankulunkulu. Thina sithi unkulunkulu wethu kasi siyacela amazolo endleleni komanyangwa ezilo indawana zonke lezi yizo ezidibayo ukuthi nxa kule somiso abantu abayikhalaza khona ngendlela ezaziwayo ukwenzela ukuthi amazolo abe khona.
Sizwa njalo kuthiwa-ke njengenjelele kwatshontshwa le ndiwo kumbe zabulawa, pho nxa zibulawa kunjalo uthini umdali khonapho?
Ukubulala izigangi zezizi zikhona. Izigangi singathi ungumuntu ongusathane, izigangi zingosathane. Nxa uNkulunkulu elungisa bona bayona besonela abantu wenze ukuthi kube nesomiso abantu bakhawule. Yena uyabe nenjongo yakhe yobuthakathi, nabathakathi nabo abahamba besiyadiliza indawo zamasiko enjeleni ayisho bantu bayinezigaba zolezo abantu abavele benenjongo embi abavela khatshana belanti kuza kona.
Ye, siyakhumbula ukuthi lakudala nxa wakucela izulu wawuzokuthiwa-ke kuyadojwa amathambo ufuzwa izindlu zabothekwane lezinto enjalo, kusayenziwa pho khonokho?
Akakusenziwa, kunezigaba ngezigaba abakwenzayo khonokho. Abaningi abasakwenzi sebathi bona i-fire in Jesus name, kanti-ke uJesus uNkulunkulu owasiphayo indlela zona lezo. Nxa sicela izulu sisenze nje bona bathi usathane, kanti-ke uNkulunkulu wapha isizwe ngasinye ngasinye indlela yokumkhonza, indlela yokukhuluma naye.
Ye, lapha-ke besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhwebenyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinga kusasa umuntu omdala.
Salulandela
iwono msi.
Salulandela.
Salulandela.
Salulandela
iwono msi.
Abadala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asizweni-ke eziphathelane lokholo lwesiKristu.
Ngibingelele bonke abalaleli be-Studio 7 namhlanje ntambama. Okhulumayo ngumfundisi uSiyaphambili Moyo from Wange, Zimbabwe. Ngifuna ukuthi namhlanje sikhangela ezesiKristu, ke sivule ilizwi likaNkulunkulu, ke sibale kuMatthew chapter 11 iverse ngeka-28 sisiyafika ku-30. Ibaleka kanje: wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo, ngizaliphumuza. Zithwaliseni ijogwe lami, lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni, njalo lizazuza ukuphumula kwemiphefumulo yenu, ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi. Siyabonga ke bathandekayo, lapha sihlangana lelizwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhulumisana nabo bonke abakhatheleyo labasindwayo. Yabona, emhlabeni esiphila kuwo sihlangana lezinto ezinzima kakhulu ezingasikhathaza, ezingasihlukuluza, ezingabonakala ngani zisithwalise nzima. IBhayibheli bese lisithi wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo. UNkulunkulu uyazi ukuthi siyahlangana lezinto ezisindayo kulo mhlaba esiphila kuwo, and impendulo singayithola kuphela kuye. Uthi wozani kimi lithwale elami ijogwe, ngoba elami ijogwe lilula. Njalo abuyathi fundani kimi. Uyabona, uphilile lumhlaba wabawazi, kanti uNkulunkulu nguye wadala lumhlaba, uyazi lenkinga abantu abangahlangana lazo kuye nguye kuphela esingafunda kuye masifuna ukuthi siphile ngendlela engasiza so kasiyekeleni ukuzithwalela thina inkinga zethu kasiyekeleni ukuzithwalela thina okusisindayo kasiyekeleni ukuzithwalela thina imthwalo yothi yonke kasihambeni siyayithula enkosini inkosi sithwalele yona imthwalo yayo impilo izasihambela kahle yabona empilweni ngafuna ukuzithwalela izinto wena uzayenza ama decisions angayisiwo yokuthola abanye abantu uzokuthiwa ucommittee suicide uthola abanye abantu uzokuthiwa uzivulela uzilengisile ngentambo uthola abanye abantu uzokuthiwa cha umuntu wambulala kumbudubula umuntu ngenxa yenkinga abahlangana lazo ngoba befuna ukuthi bazithwalele bona imthwalo yabo bazalwana abathandekayo ilizwi lenkulunkulu lithi asibuyeni kuye le mthwalo yethu yena sethule into ezisindayo ngiyamthanda lwana umhlabeleli azathi vika vika kuJesu ngoba yena ulalela indlebe yakhe ilalela ukuzwa ukukhala kwabantwana bakaNkulunkulu so bonke abanenkinga sambeni siyethula kuye uyasazi asambeni siyethula kuye uyasizwisisa asambeni siyethula kuye uza sinikezela kijogwe elimnene kathi phezu kwakho konke sibuye sifunde kuye ngoba yena impilo uyazingcono kutshoni ke ukufunda kuye sifunde elizwini lakhe kusiqondisa ke ukuthi singaphila njani njalo nxa singathwala lakhe ijogwe uthile ukubana elakhe ijogwe lilula lomthwalo wakhe kawusindi bathiya lomhlaba imthwalo iyasisinda inkinga zalomhlaba ziyasisinda ngeke siyendawo ngeke sifike egatshana nxa sigijima sizithwalele thina imthwalo yethu kuyinokukuhluphayo wena ke namhlanje kuyinokukukhathazayo yuphi umthwalo kuwe uthwale wonke ulethe enkosini ulethe kuJesu ayithule imthwalo yakho eza kusiza loba yini ekuhluphayo ungahambi kubo malume ungahambi kubo gogo ungahambi kubo khulu kwesikhathi bangaswela impendulo kodwa nxa ungakhangela kuNkulunkulu uyethulele konke kuye uza kwethula umthwalo wakho onzima akunikeza impilo elula akunikezela ke ijogwe elilula elingasindiyo ngiyabonga bathanda baye kaNkulunkulu uNkulunkulu alezele kahle ngilitshela inqobe lonke ngasambeni kuye le mthwalo yethu uza sisiza asethula imthwalo asikhuleke nini baba wethu ayingcwele siyabonga isonkosi yethu Jesu sibonga ilizwi lakho sizwile ukukhuluma kwakho njengalokho sikhuthaza ukuthi ozani kimi lina lonke likhathelele lisindwayo ozani kimi ngilethule imthwalo yoni lithwale lami ijogwe ngoba lilula siyasondela njengabantu bakho uNkulunkulu amaingcwele sisondela kuwe sethula imthwalo yethu usinikeze lakho ijogwe lilula khipha bonke ubunzima nenkinga esibhekana nazo esihlangana nazo empilweni yethu uNkulunkulu amaingcwele senze siphile impilo kahle sifundise phezu kwakho konke baba ukufunda kuwe siyabonga ngelihle igama lenkosi uJesu ngiyakhuleka amen ngiyabonga bathandekayo uNkulunkulu alibusise olivalelisayo umfundisi usiyaphambili moyo siyabonga thank you
sibonge umfundisi siyaphambili moyo esixoxelaye kobulawayo esethulela eziphathelane lokholo lwesiKristu Wezemidlalo lamhla intathele izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu lelindazinqobele wangenye 1 kanye emidlalweni obusenkundleni eBaba Fields njalo ohlasele iqembu leBosso nguMarvin Sibanda ngehlandla lesibili lomdlalo phambilini kwalomdlalo iqembu lelindazi bese lihambe imidlalo eyisithupha lingazange linqobe njengoba lelicine ukunqoba ngenyanga kamabasa kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United lithaya leCheck to Pirates nge 2-1 ohlasele iqembu leCapes United nguWilliam Manondo ukuthi uGift Mwinga ohlasele iCheck to Pirates iqembu leGreen Fuel linqobele yadanye wanganya njalo lihlohlelwe nguAnel Kachivandire umdlalo obuphakathi kweqembu leDynamos leManyika Diamonds ufike emaphethelweni njengojikile obhanqa 0-0 ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
ukusenjalo wayengumdlali womdlalo wevolleyball uThembi Nkosi Ngulube uthi imincintiswano yezikolo yiyo engavuselela lomdlalo elizweni asizweni yexoxa Lentathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngulube wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders Volleyball Club kanye lele David Whitehead njalo wayeyingxenye yeqembu elimela uBulawayo uthi ube yingxenye yabadlali abasungula iqembu le Highlanders Volleyball Club kodwa yena wayekhule efuna ukudlalela iqembu le Highlanders elidlala ibhola lenyawo.
Mina i-volleyball I think nothing ayiqalisa by mistake because I was a good soccer player and only umuntu engangimthanda mina. Ipita Nkomo. I told you to my 88 in school as a trainer in the Zindlani Port. So I didn't figure David, but then you had one, you got a little score quick. So I tell them I put them in a far front square class. So as school as it were, which at least you must have one sport. So I think I'm going to train for the sport. So from there, I'm going to teach you to the moment I'm introduced to serious volleyball, Thomas Tavani Mube.
Uthe lokhu esasengumntwana wesikolo wazithola esengomunye wabadlali abaqale iqembu le Highlanders ngo-1987 ndawonye lomfowabo u-Augustine kanye labanye.
In 1987 it happened ukuthi i-Highlanders football club yayisithetha ama-franchise kwamanye ama-local ama-disciplines. I think thina sangena le-rugby, I think lesundruza was there, was under Highlanders, le-basketball, then kwaba lati. So that's when the Highlanders volleyball started in 1987. And now, 1987, nangu from 3. The Highlanders, they chatter every, ama players. I remember there's this other time, this one enter kwa nama team amu chosa, aye khambila nama team amu kwa in terms of the game. So we call the any Highlanders. And Sakuna is in Ganauma semifinal tournament. So I think that's when the career started.
Ungulube uthi abadlali bomdlalo we-volleyball babe baningi kabi ngesikhathi bona besakhula ngoba iningi labo belidlala lo mdlalo ezikolo. Uqhubeke wathi ungadlalwa kakhulu ezikolo sekudale ukuba babe balutshwali abawudlalayo kulezi nsuku.
But I think into ebulelayo ngathesi they've killed deep sport just kuma-schools. Akusela lokhuyani ukuthi you could pick ama-players besesesecondary. Ama schools tournaments asemalutshwane eBulawayo. The association ayibuyele ezikolo kuma-boarding schools even konapha etown because I remember thina wethu good league sibili which I remember one day sesiku-final St. Columbus elinye ikhiwa labuya lathi no these are not schools ngama-clubs. So basebemconvinsa bamsebethi ngabantwana besikolo labo. That's how good it was. And thina sathi kuphuma isikolo sabeya sehle safilta kuma-clubs wona lawo.
Ngomnyaka ka-1995 uNgulube ube yingxenye yabadlali abaphatheke kuhlelo lokukhethwa kweqembu elimele isizwe kwimidlalo ye-All Africa Games kodwa akasabanga ingxenye yaleli qembu. Wenelise ukudlalela iqembu elimele isigaba seMatabeleland ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders kwathi lalapho esethethwe liqembu le-David Whitehead ube yingxenye yeqembu elimela inkabazwe. Ngo-1999 uke waya kwele-Botswana lapho ayebefunwa khona liqembu le-Botswana Defence Forces kodwa akusaphumelelanga ukuba edlala khona. Ngo-2000 utholakale lo mkhuhlane wamehlo we-glaucoma ogcine umthathela ukubona njalo kathesi usengumfundisi webandla le-Living Hope Apostolic Faith. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yakhuthumoya uthandaza Nkosi yami ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
Inzwisa yomculi umculo ke we Man of Influence besithi kanye nawe. Hayi ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ezizikhokhela ibandla lesi CC lithi selichiye ama ofisi alo ukobulawayo ngoba esethethwe iMDC kaMnumzana Mozora. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, yimi usithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.